lingali tshona njani zulukandaba mthwakazo omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Ellen Shiriyedenga, yena ungumqondisi wezokhetho kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Lungasitshela ukuthi siyasibona esikhathini lapha nxa sokuzafika ukhetho kukhulunywa ngodaba lwama-voters roll lokunye okunjalo. Kuyini okungakusenzakala okwakathesi ukuze kufika ukhetho kungabi lo dubo olufana?
Okay, ngaqala ngokuthi after i-election leka-2018 sahlala phansi as ama-political parties lezeki kwaba le-conference. Ku-conference leyi izeki bona bathi bayathula bazalalela izikhalazo zethu zama-political parties, labone sikhulume njalo, sibone sikhulume ngezinto omele zilungisi. Yakhuluma kabanzi ngezinto ezithile including into nale ye-voters roll, yabo-voter education, ngendlela nje okhetho lwahanjiswa ngayo. Maybe ngaqala ngendaba eye-voter education. Nxa sikhangela i-election, election is a cycle. Ngoba kungeso umethi ngabe anti kulo khetho oluzayo singakabala ama-by-elections la yenzakalayo. Kule national election omele ibe khona ngo-2018. So thina as ama-political parties sisebenzelana lezeki. Kule zinto ezithile okumele ngabe khathethi ziku-process. Konthi nxa by the time kufika ku-2018 sezilungisiwe. Which of which you try pre-electoral period, electoral cycle, you know. In the same kind of life, for instance, we have to lay and the constitution there is Zimbabwe. So we have to at the electoral act or male alignment in the constitution. Then there's one interesting dialogue that transition. I got in Zagaliga.
Ngeziphi ezinye njalo indubo eziphathelane la khonoku ukuswelakala kwemfundiso lokunye okunjalo phezu kwe-voters roll?
Enye into eyayikhulumile ku-constitution ukuthi ngasikhangela into ye-voters roll, amandla lawo athatha from ku-register general le ekhokhelwa ngumndeni. But into le ilokhu ingakayenzakali ngoba khathesi lingabona ukuthi even i-voter registration exercise akulamuntu orejistrayo khathesi, ngoba bakutshela ukuthi izeki yona ayikathatha amandla awo ngabi ku-register general, into yangikhona ayikalungisi. So besibona ukuthi nezinye izinto omele zikhanya ingani ziyalungisiswa zona lezi, ngoba i-voters roll yikho kulesiqokoqela se-election. Futhi into eqakathileyo kumele sine siyinanzelele njalo ezi political parties esikhala ngayo yi-voters roll yona le eyasetshenziswa ngama-elections aka-2018 ngo-July. Class is almost 2 years now after i-election yona le, and as political parties asikayiboni i-voters roll ukuthi yona yasetshenziswana. Class ikhangela yona i-electoral act. Electoral act ikhuluma ngokuthi ama-candidates wonke, even an approved candidate, ulelungelo elokuphiwa electronic copy ye voters roll. Kuthi ukuthi i-electronic copy nale bakunika i-disk. But sahamba ku-election, isaze saphuthi i-election ama-candidates engaphiwa ngathose electoral copies. Instead, izeki into i-register general eyakwenzayo ngithi a day before i-election mhla ka-30 July, yikho saphiwa khona ama-hard copies or a voters roll. So nxa uyazi kuzo ukuthi liphiwa ama-hard copies, that is apurely Harare, ukwazi ukuthi ulama-candidates ayebhinga, ulama-candidates ayebedbridge khonangale kumbe ezumba marambafo, ama-candidates onale ayathola njani ama-voters roll. Njalo into yayibuhlungu ngakho yikuthi babe unika ibhuku eli-over 1,000 pages, ukwazi ukuthi siyahlala phansi ulikhangelisise njani, ngoba i-electoral act ikhuluma ngokuthi i-voters roll should be in a format yokuthi you analyze it when there is a candidate, you play around with it ukuthi nganti ama-voters anje, so ngiyathola esigabeni lesi ukuthi sibe kwazi ukuthi njengoba sithona sikhuluma nge-audit yokuthi i-voters roll igcina abantu abafa kumbe ngesikhathi zaninininzi kwiven ku-voters roll ya-last year, anti sasiza ukuthi Ian Smith yena wafa kudala but you are still in the voters roll. So it is into ukuthi we need as ama-political parties, we need a voters roll which should be analyzed, and the constitution yeZimbabwe yasivumela khona lokho. So ngeyinye into vele esikhala ngayo kakhulu.
Njengoba siyabona ukubana lali kuhulumende womanyano kwehlula ukuthi kulungisiswe lokho, manje phokathesi njengoba lingekho la kuhulumende, libona ungani kuzalunga njani?
Into ekhulumayo Chris inzima kakhulu and into esibonile ngoba at least lapha nasisa kuhulumende womanyano ama conditions ama requirements angkona they should be relaxed and so yakhumbuthi water registration yaphinda zabili that mobile water registration yaphinda kabili ngoba it was because of our negotiators yethu but khathesi into le inzima ukuthi isenza abantu laba bevume izanupf government ukuthi bevume izikhalazo zethu ngoba even nxa ukhangele eparliament in terms of numbers thina sibalutshwane zi-opposition even nxa ukhangele izekn ingutando kayiphikisa
lo ke bekungunkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngokhetho kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ebeselayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba thiyani indlebe lilalele kuhlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguChris Gande lilayo.